Umongameli wenhlanganiso le eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi uthi kusukela kusasa ekuseni odokotela bezibhedlela zempilo Central Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iParamenyathwa leChitungwiza Central Hospital bazakhalala umsebenzi ngoba iholo labo alisabenelisi ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uveza imibono yakhe ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ethi uhulumende kaphathe izisebenzi zakhe ngokufanayo.
Akumangalisi vele ukuthi ubone amadokotela ezadoyitoya esithi afuna imali ngokuba wonke umuntu uyayifuna imali, kakho umuntu ofuna ukusebenzela mahhala. Kungakhulunywa ngomlomo ukuthiwe ngabe bayasebenza kuphela, kodwa ungakhangela kazikho izinto zokusebenza, kanti-ke imali abayizuza incane kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kaqakathekise ukutholisa kwabantu impilo, labodokotela bahole imali ebenelayo.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kungakuzaba ingozi kakhulu empilweni zabantu. Sikhangelele ukuthi vele nje sikhuluma ezibhedlela kunje imithi ayeneli. Siyakhumbula nyakenye futhi impilo eziningi zalahleka ngo-April amadokotela asekhalela umsebenzi. Uhulumende lo kumele athathe impilo zabantu serious, angeke sibe lokhu esekele odokotela bekhalala umsebenzi kusitho ukuthi abantu bazakufa ezibhedlela.
UMnumzana Patrick Ndlovu uthi ukukhalala kwabodokotela uveza ukwehluleka kukahulumende njalo kalathando labantu.
Uyisibonelo se-problem or inkinga enkulu esilayo elizweni ukuthi uhulumende wethu ngemva kokuthembisa abantu wonke izulu lomhlaba awulanto even eyodwa esifezekile. Esikubona kuphela ukuthi bagade amaframatini besiyakhona le mazweni awulanto ababuya layo.
Unkosikazi Dorin Nare uthi ukukhalala umsebenzi wabodokotela kuzafaka impilo zabantu engozini.
Angiboni ukuthi ngazasitrefe kule change khona, otherwise impilo zabantu zizasengozini.
UMnumzana Ndodana Moyo uthi ilizwe liyafa kodwa ubukhokheli belizwe budlalisa imali bethenga izindlu lezimota, kodwa abantu bengelamithi ezibhedlela labodokotela bengaholi.
Abantu baza kufa ezibhedlela. Okusizisa-ke ubuhlungu yikuthi ubukhokheli sibubona buphuma mihla yonke ngamafremachina adurayo bephuma elizweni, ilizwe lona lisifa lilimala.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ulusizi ngokukhalala kwabodokotela umsebenzi.
Kulusizi ukubana odokotela kubafaka phansi amathuluzi ngokubana abakutholayo kungebenelisi njengama-professionals.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba ekhuphule iholo labo, kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni. Kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga okuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.